Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Namhlanje ekuseni ngolwesihlanu mhlaka 21 kuNhlolanja 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ukusilela kwepetrol ledizili kukhanya kulokhu kuqhubekela phambili, njalo sokubangele ukuthi abemchova bakhuphule imbadalo yokuyigada kwamanye amadolobho agoqela elebulawayo.
Kulusizo kakhulu, ngahamba ethawuni kobona khona ukuthi kunzima, uhambe amabhenki abantu bagcwele phansi babutheni bahlezi emfundweni abakwazi bayenzini. Uye kumabhasikop abantu bamile bamelele imijobo engekhoyo, bayafuqana emarolini. Hayi
mfowethulithi, isinqumo sokutshengisela ezitaladini esethulwe ngumkhokheli waleli bandla umnumzana nesentshamisa ngolwesithathu ayisiso sebandla, kodwa sithethwe sivelwa kuZulu Mathupha obalisa amalunga ebandla labantu abangasekeli uhlangothi abathi sebekhathele.
Akutholile ebantwini ukuthi lowo msebenzi ngasomsebenzi womuntu oyedwa, kumbe abantu ababili, kumbe webandla elinye, umsebenzi weZimbabwe. Njalo akutholileyo ukuthole kuzizalwa zezeZimbabwe nakubakhokheli bebandla le-MDC kumaprovinsi nakuzigaba ngezigaba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ukusilela kwamafutha ipetulo ledizili kulokho kuqhubeka, njalo sekubangele ukuthi abemjova bakhuphule imbadalo yokuyigada kwamanye amadolobho agoqela elebulawayo. Imjova layo iyaselela edolobheni leli ngoba iyabe ifolile endwendweni zokudinga amafutha, wona angatholakali lula emagalajini. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxa lomqondisi webulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni ngalolu daba.
Abantu bayehluleka ukuthi bagade imoto zokuhambisa besiya ezindlini besemsebenzini ngoba eziningi zikhuphukile ama-price or intengo, ngikhuluma kunje ngoba kula amafutha okuhambisa. So abantu abaningi sebegade amaroli, omama sebegade amaroli nezigedi, yikho osekufike elizweni kuzinga lokudubeko sokukhona. Akulanto ekhona ehambayo, izinto zinzima, abantu bayadubeka. Kulusizo kakhulu, ngahamba ethawuni kobona khona ukuthi kunzima, uhambe amabhenki abantu bagcwele phansi babutheni bahlezi emfundweni abakwazi bayenzini. Uye kumabhasikop abantu bamile bamelele imijobo engekhoyo, bayafuqana emarolini. Hayi mfowethu, labanayeli kunzima, uyafuthi ukukhala nxa ukhali lenzakala elizweni.
Sebebhadalisa malini abemjova?
Umango ongaba yi-78 kilometers sebebiza $7 or 7 pounds. Yokusuka lapha usiya sithi suka etown usiya kubonketha 8 babiza 8 pounds, 7-8 pounds. Nxa usuka lapho usiya boCardiff babiza o-10-15 pounds. Nxa umjova ungasawubambanga uvela etown ungagcwali 2,000. Namhlanje mina ngilawo nto engikhuphe labo abafika phose 3 abafike etown ngama-past 9-10 belinde ngabo-7 beswele imoto zokuya hambisa edolobheni bayefika emsebenzini. Izolo bengikhuma lomunye ngitshela ukuthi khona na i-trip yabo yelanga isiyi-60 pound cash kumele babe nayo njengemuntu uzibagade everyday mane baspende 60 pound ukuze babuyele endlini bonke bayelala. So ngelanga 2 days ufuna 120 pound, mina malanga sekufuna 160 pound or so in 3 days. Okuthi ni kulobu nzima balele kunzima kakhulu sibile elizweni, into azimanga ukuthi siqinisele singathi yanamanga sithuselane siyengane, kodwa izinto zenzima elizweni.
Amafutha ezimota wona othi ayasilela kabambeki vela kula magaraja lamafutha?
Akula kubulawa kuthi angibhodile mina ngiwadinga la mafutha lami njengomuntu otshayelayo. Ngibone umzila owodwa akade use enokuzini edolobheni esezikini edorobho laphana kuJoshua Nkomo noNasinga noThelu, yikho lapho thina waphutha khona indawo zonke bekome qha akula as kunzima mfowethu ngabe nje ukobulawa ngabe yabona kunzima amafutha kawakho intelelini singajena amanga ngibone ikhoji sibona naye fuel station improve ngamanga lana kunalezi ayenzakala bethi saying that for so many years bekamafutha ezabakhona but kwesibeka nzima kuhamba nzima sifila nzima ngamanga konke lokho badlala ingqondo zabantu nje ngamanga wonke la.
Lo mnumzana Michael Ndladlandiweni, umqondisi wenhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association, obekhuluma icingweni lo ntungameli inkomo weStudio 7 ekwabulawayo. Ibandla le-MDC lithi isinqumo sokutshengisela ezitaladini esethulwe ngumkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa ngolwesithathu ayisiso sebandla kodwa sithethwe sivelwa kuZulu Mathupha obalisa amalunga ebandla labantu abangasekeli uhlangothi abathi sebekhathele ngokwehluleka kukahulumende ngakho bafuna ukutshengisela. Leli bandla lithi lokho kuvele kuhlelo olwenziwe ngumnumzana Chamisa olokubhodabhoda ngezigaba zonke zelizwe ezilichumi ebuthelela imbono kaZulu ngenhloso yokuphuma lesisombululo kungxaki ezibhekane lelizwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumelisi kamnumzana Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda ngalolu daba.
Umongameli uPresident Chamisa ubeke ukuthi usebhode ngelizwe lonke wangena zonkeza wakhulumisana labantu abalandela ibandla labakhokheli bebandla wabuya wakhulumisana njalo nezinye izinkokheli zezigaba nezigaba. Ubeke ukuthi akutholileyo ukuthi uZulu weZimbabwe ukuthi yena kufanele ngomnyaka ka-2020 kube khona ukusetyenzwa kakhulu ukuthi sifake uhulumende wabantu kodwa akhangela izindaba zomnotho welizwe, akhangele njalo izindaba zokuthi kube lohulumende ophuma ebantwini nokuthi kuhlonitshwe ukhetho luka-2018 njalo kulungiswe izindaba eziningi ezikhangelane nokuthi kungenziwa njalo ukhetho olulandelayo oluzabe lunokuthula njalo kungela kuntshontshelana njalo lokuthi abantu beZimbabwe bafuna umkhonomi ophilekayo kwasokusithiwa khona ngabantu bezimabho lokho kufanele kulungisiswe loba kuthisa phansi kumbe kuqanda phezulu ngendlela yokuthi akukho okungenziwa ukuthi abantu bezimabho baqhubekele phambili besihlupheka kangaka. Kufanele lezo nto zilungiswe ngalo umnyaka esingene kuwo. Ngakho wasesithi ibandla labantu bezimabho bonke nje ngokubambana kwabo bazalungiselela ukuqhubekela phambili belungisa ilizwe lawo.
Uchasisile ukuthi injongo yakhe izafezwa njani.
Injongo echasiswe ngupresident umongameli uNelson Chamisa ngeyokuthi ayisiyo yakhe injongo kaZulu weZimbabwe, ngakho izafezwa ngamahlaba ezulu njalo iqhutshelwa phambili ngabantu abakubandla nabantu abakho kubandla ngoba akutholile abantu ukuthi lowo msebenzi kasomsebenzi womuntu oyedwa kumbe abantu ababili kumbe webandla elinye umsebenzi weZimbabwe njalo akutholileyo ukuthole kuzizalwa zeZimbabwe nakubakhokheli bebandla le-MDC kuma-province nakuzigaba ngezigaba. Lokho kutshengisa ukuthi ukuzimisela sokukhona yikuzimisela kwabantu beZimbabwe ekuthini ububi lobo lokude besikubo sobufanele buphele sebuqede okwesikhathi esilandulayo eside kakhulu. Bathi bona ngeso enough is enough, sokufanele siqale katsha iZimbabwe siyakhe ngendlela ebukekayo njalo ezenza ukuthi izimpilo zikazulu weZimbabwe zibe ngezinhle.
Kudaba lokukhulumisana lamanye amabandla ikakhulu ibandla leZANU PF kuyina kutholileyo kuZulu.
President Nelson Chamisa uhambe wabika kuZulu waZimbabwe ukuthi yena ube zilungiselele kakhulu ukuthi akhulumisane leZANU PF ukuthi kulungiswe izindaba ezisupha iZimbabwe kwezomkhonomi, kwezepolitics nakuzo zonke izi izindlela zezimpilo zethu kwele Zimbabwe. Wasethola ukuthi njengoba iZANU PF ilokulwisana okukhulu kukhanya ngani akula uvumelana phakathi kwebandla leZANU ukuthi bona bangabuya yini etafuleni ukukhulunyiswane kukhanye ukuthi ngalolo hlobo uPresident Thamisa ukuthi hayi nxa befuna ngibamelele ngoba mina ngikhetha ukuthi kube nokuthula kungalakulwisana. Njalo ngikhetha ukuthi nxa kuyukuthi singathola ukulungisa isilingele leZimbabwe kungabanga lokulwisana lokugijimisana, ngifisa ukuthi kube njalo.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamkhokheli webandla le-MDC, umnumzana Nelson Chamisa, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo, sikhumbula ukuthi lilanga leRobert Gabriel Mugabe National Youth Day, ikhefu eliqondana lelanga lokuzalwa kwaye ngumongameli weZimbabwe kusukela ilizwe lithola uzibuse umnumzana Robert Mugabe. Kule micimbi eminingi ehleliweyo namhla unanza lelilanga elijonge ukuthuthukisa inhlelo zabatsha. Idolobho lakoBulawayo likhangelelwe ukwengezelelwa amabhasi yenkampani yoSupco kulandela ukufika kwamanye angamachumi ayisithupha lanhlanu i-65 ngempela sonto edluleyo. Amabhasi la akhangelelwe ukusiza iningi labantu elingenelisiyo ukubhadala imali ephezulu emichoveni. Ngolunye udaba, umzimba kalo owayegcina indawo yokuziphumulela eLodge eMajamhlophe umnumzana Edwin Ndelelo Nyathi utholakale usonakele kwezinye izindlu kule ndawo ngomunye obehlala eduzane laye. Umndeni wakhe ucabangela ukuthi mhlawumbe obulewe ngomgqibelo odluleyo. Utholakale elenxeba esiphongo njalo izandla zakhe zibotshelwe enyaweni lwakhe lwenxele. Amapolisa adinga ongaba lolwazi ngalolu daba ukuthi abazise ukwenzela ukuthi kwazakale okwenzakalayo. Iloji le ekoBulawayo ibingasasetshenziswa njalo umnikazi ongudokotela utshele iphephandaba le-The Chronicle ukuthi yayingeyomkakhe owashonayo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezemfundo solucele uncedo kungcwethi kwezamasiko kanye lenyangeni ezelaphayo ukuthi zincedise ukuxotsha imikhoba esithwalise ababalisi labantwana Entenjane Primary School ebulilima amagabha avuzayo. Umqondisi weMathebeleland South kwezemfundo umnumzana Elfias Masukume uthe lanxa kungelabufakazi bemikhoba ngemitshina yanamuhla iscience kodwa kusoze kuthiwe kayikho. Uthe inyanga sizaxwayisa ukuthi kuxotshwe njani imoya lokunye okukhathaza ababalisi bona asebebaleka kulesi isikolo. Umnumzana Masukume uthe lokhu sokwake kwenzakala esikhathini esidluleyo kulesi sikolo seNtenjane, ngakho kufanele kudingisiswe ukuthi kwenzakala njalo eGohole. Uthi kwenzakala njalo eGohole School leminda lapho izinto ezazingabonakali ezaziphosa amatshe emadomu. Kodwa eminda kwatholakala ukuthi ngabafana abangezwayo ababejikela amatshe emadomu amankazana. Umbalisi weNtenjane okhulume lephephandaba le-The Chronicle uthi uzwa inwele zakhe zisukuma ngezehlakalo ezithile ezobuthakathi kulesi isikolo njalo uvuka nsuku zonke elele phansi embathisiwe yena ebelele embhedeni. Abanye ababalisi bathi bafica izitsha zabo zigezisiwe ekuseni, abanye befice izinto ezingaqedakaliyo ezifana lezigogo zembuzi. Omunye uthi ulala ezigqokele isigqoko sangaphansi kodwa nxa evuka ethole sesiwatshiwe sachaywa ecingweni. Bathi abasabuyeli udaba lolu luze lulungiswe. Uhulumende uthi inyanga zakulesi sigaba yizo ezizaxazulula lolu daba. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be Studio 7 abasithumela wona nge WhatsApp silikhumbuza njalo ukuthi siya live streama kuphepha lethu le kukhasi lethu le Facebook uVOA Ndebele.
Ngidela basakaza bahle abalodumo kwabasakazayo hlele zilohlonzi ngikhuluma ngalo umumbu ukuthi wawuthengiswa eDRC uthengiswa ngecheap price right bakubona bakukhuluma kula action ethathwayo kanti kubotshwa kanjani kubotshwa bangalazo ziswe ezinkulu yini abalezi ziswe ezinkulu hayi kamve lizwe bani lelili emakhaya lapha siyadubeka la asidli lutho sidla inqoqo zomlomo kothi umumbu uyaphuma ye-DRC athathele umgabamgaba wayengcono lo sehlulekile abantu bakhe bamhlula sibili bazenzela umathanda so kuthiwa ngama-election uzabona kubuya izinsaro lerayisi lani abantu sebekhohlwe ukuthi udubo lwe-5 years lukhona bebe sebeqalisa ukukanjani ukuvotela futhi udubo 5 years irayisi leyo uzayidla 5 years intsaro lezo zikunceda ngani ngomva kwalokhu zuze umuntu esekhala ye izinto ziyadura ye uhulumende lo wafakwa ngubani ngamaxhegu lezalukazi ake liyekile into yenu zalukazi lamaxhegu ye ngumfana wasekhezi usofa sonke ngombongolo ekhezi ngiyabonga Studio 7
ye lo okhulumayo umntwana wenhlabathi ophuma ejawunda kodwa ekhulume lapha ejoda kwela semzansi indaba yegugrawundi angaze ngizwe mina kuthiwa umuntu owadala icala wabulala abantu wenzani wenzani kumbe uhambe etshontshe inkomo zabantu kube sokujika kusaza kuthiwa hhayi wena zithonisise icala leli ubuye izigwebe ngabona nje uma ulindebele usale ucabanga ukuthi indaba yegugrawundi izolungiswa ngomnango wakakhohlwa ngabe sekunemali ezimbabwe ngaba kukho lokuthiwa imali isemafonini ye kunjani njani into zikhuphuka everyday hashema umgabo wayengcono mpela noma wabulala abantu wenzalo wenzalo ngiyabonga
ngisicela ke lapha ukubana lo hulumende sele zithembiso eziningi kakhulu lokhu ezithembisa abantu kungafezeki so sibe sicela ubana lo hulumende manxa leli lizwe limehlula akadedele abanye kusinakudedelwana ngoba ngeke sibe le nguquko kumbe inqubekela phambili lokhu esisala sithoniswa emgodini kube kanti ke abantu kufuze bekhangelele ikusasa labo sabantwana bafile emagoli e-South Africa khona kungenxa yesimo salapha ekhaya beyahlupheka abantu ngaphandle kwamazwe abo kodwa kungenxa yesimo salapha ekhaya sicela ukuthi babaguqule batshintshe lo mqondo bahamba ngabeke besezandleni zabantu ye abantu abazinkokheli zabantu
mina ibizo lami undodana Ndlovu ngibuyenkaya egoli mangukuthi i-government ingakwenza lokuthi ivule ikakhulu ukuthi imisakazo kube nemisakazo eZimbabwe ukuthi njengeGoli lapho ukuthi turuthi kunolimi lwesiZulu nalo luzimele lodwa ulimi nolimi luzimele lodwa kuzayenza ukuthi imadebeleni nayo idevelophe kakhulu futhi ngoba nokubambana kuzoba lula ngoba sesinomsakazo osibambanisayo thina njengamaNdebele ungabheka kwaZulu babambene kakhulu nganxa yomsakazo wabo yabona ungabheka emaswatini lokhu ngezindlela emavendini babambeni njalo futhi singakontrolwa i-government ikakhulu lezi ze-Poland lezi mna ngubona kusizana utshona bedlalisa imali kuthiwa ye baphuma bayakulungisa indaba zokukhuluma nabantu base-Europe bedlalise u-4 something million it's useless lokho ngoba yona isizikhulumele ukuthi ayinanto ikhansila ye-Europe so manje kulungiswane abahlale phansi bekuchume nje bezama ukuthi besuke nje embusweni kulunge kungena abanye singelathi sibuzwe abantu esizabe sinose ukuthi ilizwe leli salivotela hhayi ukuthi kuyohlala kuthiwa selathathwa ngegazi kambe kuze kube nini kungele gazi hawu
ngithembeke Hlokwandlovu solo-ke nje ngimamela kukhulunywa ku-Studio 7 abantu bafona abanye bayaqhamuka namakhomenti abakhomentayo abanye nje babuya nale mbono ababuya nayo ngizoqala ukukhuluma ngeleli icele lethu leMandebele asibhekwa njengabantu eZimbabwe sibhekwa like iy'nyamazana ngazuthi yiphi inyamazana engayibiza ngoba manje sithanda ukubheka ezitolo akusenalutho oluthengwayo kuyadula kuphilwa ngokuthunyelwa ukudla kuyabuya kugovernment kuqala kufika ebantwini bona labo abayibo abathenjiweyo bona la esifonini yibo abantu abaphilayo ngoba ma ungabheka ku-Studio 7 most of the people abakhulumayo it's Matebeleland side still the same. Umgabe ngizengithi beka ngcono ngoba noma beka cindezela abantu akwazi kwafika kule party enze kamanje like enzwa ngumnanga kwa ngoba so lento le iyasihlukumeza kakhulu ukuthi ingenzi eZimbabwe iphela amazokutheni umanje iSouth Africa nayo igcina iphakamisa izandla ngoba most izizalwane eziningi ngeziZimbabwe and uma ungacheck amagama ambo phambili ngamaNdebele.
Engikhulumayo ngumthabisi Moyo ozalwa eFlabhusi eMbawula. Ngikhuluma le ndaba ngibuhlungu kakhulu ngento eyenzeka eZimbabwe. Eh ngizwa bathi kune strike nyana nje eHarare le. Kuleso strike kugcine sokushaywa abantu nokuvinjwa kwabantu ngenxa yokuthi abantu bezama ukulwela amalungelo abo nokubonisa upresident ukuthi silambile sikanjani kanjani njengomfana omncane nje ongenaseki kwi-government. Into engiyicelayo ukuthi uma i-government yakithi yehlisa ulaka ikwazi ukulungisa izinto ngendlela e-right, hhayi kokushaywa kwabantu. Uma kunento ehamba wrong, oyenzeka wrong, bakwazi ukuhlalisana phansi nabantu, babonisane nabantu ukuthi kumanje sibhekane nesimo esiso, sizame ukusova ngendlela esiso, hhayi ushayana nomuntu. Umuntu ukhuluma into ayibonayo cause uyi-one ngeke ulirane ilizwe ungenawo omunye umuntu ozokubonisa ulindoda buka lapha nalapha kwenzakala ini behlisa uswazi bengafaki kakhulu uswazi ebantwini cause abantu bagcine bengase.
Lawa-ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani lieneliswa ukusithumela amazwi enu ku-WhatsApp ngonombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Uyazirekhoda nje kungabi kude kakhulu ukwenzela ukuthi sinike la wonke umuntu ithuba, njalo kungabi la mazwi akuthuka kumbe awenketabechave. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingxabano phakathi kwelizwe leTurkey leRussia iyaqhubeka kulandela ukubulawa kwamasosha amabili eTurkey ngamabhomba endizamtshina zeSyria. ELeRussia elisekela eleSyria lethesa eleTurkey icala lokusekela amalwecatsha aseSyria kulelo lizwe. Lokhu kwenzakala inkulumo phakathi kwamazwe omabili sezimisiwe ngenxa yokwenzakalayo. Umongameli Salva Kiir weSouth Sudan nomkhokheli webandla eliphikisayo uRiek Machar babonakale bebonke esigodlweni salelo lizwe eJuba ngolwesine, lapho abagcizelele ukuthi lanxa kube le ngxaki ezithile ekubumbeni uhulumende womanyano sebeze bavumelana ukwakha uhulumende wesikhatshana kungakafiki umgqibelo. Umongameli Kiir utshele intatheli zindaba ukuthi usedilizile uhulumende obekhona wesikhatshana ngolwesine, njalo uzakhetha abasekeli bakamongameli abahlanu ngolwesihlanu njengokwavunyelwanayo. Okwenyanga ezedlule uhulumende weSouth Sudan lababengabahlamuki babengavumelani ngenani lezigaba kulelo lizwe. Umongameli Kiir esithi zibe ngamachumi amathathu lambili 32, umnumzana Machar esithi zibuyele ekubeni lichumi njengakuqala. Wavumelene ke ukuthi zibe lichumi ngeviki edluleyo. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika sicubungula ukuthi uhlelo lwengxoxo-mpikiswano ezinjengalezo eziqhutshwa eMelika ukukhankaselwa ukhetho zingasiza na kwele Zimbabwe ukukhetha umongameli olohlonzi. Sixoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Ohio khonapha eMelika, umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Ngokuswelakala kwenhlanhla kasikafiki kulelo banga ngoba ingathi umhlabathi wethu kumbe i-level ground yethu kayilingane ezintweni eziningi, okungangokuthi i-media yethu kayisakazi ngokufananayo ngabantu laba abakhokhelayo. So kasikafiki lapho sibili ukuthi labantu abaningi basajayele ama-slogan ukuthi phansi lobani, phansi lobani, andiyabona ubane kabulawe nxa andiyabona akukafiki kuleli ibanga
kuyikuthi umnumzana Chamisa lo mnumzana Mnanga kwabama phambo kwabantu babachasisela ababeza kwenza inhlelo zabo zonke kwakungacaca ukuthi ngempela omunye gakwazi ukuthi uzakwenza
kwakungaba sobala sengitsho wonke lama candidates ayekhona unkosana moyo ya unkosana moyo wayesitsho kakhulu ukuthi abantu kaba ababuza abantu babo ezama ukufundisa amavoters ukuthi buzani namacandidates ukuthi afuna ukwenzani alombono bani so kanti laba abanye labo babe senza izilogan zebandla labo angithi yabona lokuthi chisa mpama kumbe abanye bethi bona you know
Ayi akezakala kodwa sesikhangela izizalwane zeZimbabwe ezihlala lapha eMelika zona zile ndaba yini lokwenzakala kwezomumo welizwe kwezombusazwe ziyavota yini
Yeah kuleli lizwe sibile ngibazi yabanengi hayi bayachiseka sibili befuna ukuthi kube lo tshintsho kumbe kube bakhethe lo muntu abafuna abamfunayo bayachiseka sibili abantu wena ngazo kumbe ukuthi sisuka endaweni engani ilo ilodlakela entweni zokuba ngazo so sibuya lapha sibili sifuna ukuthi sizwakale ukuthi sikhona ngendlela yokuvota nxa sesithola amaphepha khona
kuba liqiniso yini ukuthi abantu abansundu balandela kakhulu ama-Democrats kulama-Republicans
yeah kuliqiniso lokho silithi abantu abansundu ngemvelo balandela ama-Democrats ukwedlula ama-Republicans kodwa isimanga yikuthi nxa ukhangela imbhalo zabona ukuthi ama-Republicans yiwe awakhulula abantu ukuthi baphume ebugqileni ebeslavery kodwa ngokuya sokutshintshile ama-Democrats yiwasekhanya semela amalungelo abantu ukwedlula ama-Republicans
kodwa abansundu abalapha bakhanya lokhu bethanda ama-Democrats ama-African Americans
yeah kakhulu lanxa abanye besithi bona ama-Democrats ayaphongoqila abantu abansundu abasebenzise angazi abasabanika lutho kota ke ubone abantu abansundu blokhe bugxile kakhulu kubandla lama-Democrats
lowa ke ngomnumzana Mandla Mkhwananzi sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave Lagu shortwave 6175 lagu 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 ike siswe ke umculo wejahala kobulawayo u Cooksman esithi banolila I remix phela achiye kamoyi
chona na ila chuli kumbu tatani. Choza na zana chona na ila chuli kumbu tatani. Choza na zana chona na ila chuli kumbu tatani. Choza na zana chona na ila chuli kumbu tatani.
Umculo ka Cooksman esithi banoli la olivalelisayo ke yimi usithandekele emhlanga ngikhona pha eWashington DC ngisithi ikholise ikhefu le Robert Gabriel Mugabe National Youth Day namhlanga.